abasakhulayo bakhuthazwe njalo ukuba babekeceleni imbono yabo ehlukeneyo bazinikele ukuphatheka kunhlelo eziyabe ziqhutshwa elizweni ukubalisa ingxoxo kwezokulungisisa isimo elizweni bakhulume ngalizilinye ukuxazulula inhlelo zelizwe ezehlukeneyo ukubalisa olwezimali olusanda kwethulwa ngabebhanga elikhulu le-Reserve Bank babone ukuba bona bami kuphi. Lokhu kuphume emhlanganweni lethathele izindaba owenzelwe e-Media Center wokwethula izifiso zabasakhulayo abafuna zilandelwe nguhulumende ekulondolozeni ilungelo loluntu lapho abantu befisa ukutshengisela ukukhuluma kwabo ngendlela ezehlukeneyo ngokuthula. Okuhlangothi olubona ngokukhankasela inhlelo zabasakhulayo kunayo uNkosazana Cordelius Khosana ulandisa okubafuqayo ukwenza linkuthazo.
Sibone ukuthi kube lokubotshwabotshwa kwabasakhulayo emavikini aphelileyo, lanjalo lokubona lokuhlukuluzwa kwama-youth organization ngenxa yomsebenzi abawenzayo ngaphansi kwe-civic space esebenzela abasakhulayo.
UMaqhosana uthi bathethele linyathelo ngemva kwesehlakalo sokwalelwa kwabasakhulayo ukufola besiya kusa incwadi yezikhalazo zabo edale lephalamende.
Kule-constitution yelizwe lethu ngaphansi ka-section 20 ethi uhulumende acreate an enabling environment for abasakhulayo ukuze baparticipate kundaba ze-economical, political and social spheres of life. Njalo lokukhululeka i-freedom of association, assembly and expression evumela ukuthi abasakhulayo babuye bahlangane bonke elizweni lethu leli jikelele. Becela ukuthi uhulumende labo bonke ama-stakeholders ayenze zonke izinto ezilandelelana lase-constitution ngaphansi kwe-section 58, 59 no-61.
Isakhamuzi semzini we-Greyston Park uMnumzana Colin Ncube uvumelana labasakhulayo laba.
Sinanazelele ukuthi isehlakalo esaba khona abantu bezama ukutshengisela kwababubi kakhulu. Lohulumende naye wanika iwarning enzima kakhulu ukuthi khona kungenzeka futhi sizachaya abantu, sizabopha abantu, sithini, sikhuluma nje kulaba abasejele abangaziwayo lokuthi emacala abo yikuyini. Sinanzelele ukuthi akusela yona leyana i-opportunity yokuthi abantu betshengisele ngokuthula. So kunikwa ama-excuses lama-reasons atshiyetshiyeneyo, singazi ukuthi sesizakhuluma abantu beningaphi nje jikelele.
Uncube uthi ukwenza kukahulumende ngokungahloniphi isisekelo sombuso akumangalisi.
Kusibonisa ukuthi uhulumende lo akalandeli imithetho yelizwe, akalandeli lokho abantu esizwalwane seZimbabwe sawukhulumayo lakukhulunywa njalo yi-constitution yethu yeZimbabwe. So kutshengisela ukuthi khathesi abantu sokuzaba lokwesaba kakhulu, sokuzaba lokuthi nxa umuntu efisa ukutshengisela engasakukwanisi khona lokhu ngoba i-security sesithaka khona iyabe isivalile yonke izindlela zokuthi abantu betshengisele ngoba naba abantu abasho befuna ukutshengisela amboni ukuthi ngawuphi umthetho abangamiswa ngayo ukuthi benze konke abafisa ukuthi bawenze.
Abasakhulayo laba bathi bazimisele emizameni eyenziwayo elizweni yokulondoloza ukuthula uqobo kanye lokuvunyelwa ukuphatheka kwabo ngokwaneleyo enhlelweni zokuthuthukisa ilizwe. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngikumezi igama.